Lanela besifazana nelami osithandekile sana namhla sixoxa nocounsilor sikhululekile moyo ngoka ward 17 ukhumula wobulawayo sekubanjani e-DC ucounsilor moyo yena osowethekelela amazwe ambalwa usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okokuqala ngike ngavakashela eSweden eStockholm e-Europe organization e-Sweden esebenza lelizwe leZimbabwe, i-Swedish International Center for Local Democracy. Lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, lokuyi-exchange ama-programs ukuthi lalo labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngoba ilizwe lelale besikulo liphambili. Sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iKalgary, esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobho amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransport abantu layo imota zabo. Inikeza kubo indlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa, ibenzela ukuthi ifuel abala ma-challenges of fuel for transporting abantu lokhali khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona ezinye inhlelo ezifana la?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxabe ukuthi ama-municipalities sithi njengoBulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda, leplumtree, bese sithi senze imitshina yakhona yona leyo egaya i-biogas, siyenze iplant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi ezinsuku bethu izibi seziphelile zikho. Kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona ingane lisuthi itholakale sihle xa kuthi seyihlanganile singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-used oil, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona kuhlale i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi ama-next elections ethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke, ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi. Lokhu kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local governments. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigqoxisane kuyini okubangela ukuthina khona singaphani kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa ne-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutsho ukuthi lokungaphi ungaphi, ama-programs ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, isibone ukuthi i-Mauritius besiyimbethi yile gesi esivula khona, esibonisa ukuthi bona seba-richer, sebe-above 50% i-female representation in their local government. NjengakoBulawayo kule 29 kwabe kumele kuhle ukuthi 15 yonale bahle basiveza ama-seats for women. Kumele kube le-women labo-young ladies khona lapho, kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi lenani elidlulile abantu ngokulandela lathi engxenye eZimbabwe kungase ukuthi.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor sikhululekile Moyo ka-ward 17 koBulawayo ekhumula le-Hyde Park. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.